Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 10 ngomabasa 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyathemba ukuthi kuzaqatshwa abantwana bayona le ndawo, akuzuqina abantwana sebeswela lapha bakho.
Umphathintambo obona ngedolobho lakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi eCowdrey Park ukuthi baqhatshe izakhamizi zalindawo athi abantu abavela phandle.
Nangaguqula konke esikufunayo esithi ngama-reforms ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa indlela zabo zayizolo ezokuntshontsha ukhekhe.
Ibandla leZANU-PF ebelincintisana lamabandla aphikisayo amancane yilo elinqobe ukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edalela ePhalamende. Iqembu lenguqu eleHighlanders ichilamoya phela liwise ezimathonsi ngempelaviki ngemva kokuwiswa iShabani Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngendaba zedolobho lakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi bakobulawayo abagoqela umqondisi weSaye Enterprises, abanikazi bamavinkili eChoppers, umnumzana Raja Modi ukuthi lapho besakha indawo yamavinkeli ezabiza izigidi ezilithumi zamadola emzini weCowdrey Park, kumele baqhatshe abantu abahlala kuleli lokitshi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma endaweni okuzakwakhelwa amavinkili amanengi eCowdrey Park, unkosikazi Moyo uthe ukutshalwa kwemali yezigidi ezilithumi kuyinto ejabulisayo, ethi kuhle njalo kuzaletha intuthuko.
Abantu balapha bayakudinga kakhulu lokho. Siyathemba ukuthi kuzaqatshwa abantwana bayona le ndawo, akuzuqina abantwana sebeswela lapha bayakhona.
Umeya wakobulawayo, umnumzana Martin Moyo, uthe kuhle okwenziwa yiSaye Enterprises ekhuthaza abanye ukuba balandele isibonelo esihle lesi.
Le ndawo zokulungisa izinwele, ukubukela imifanekiso lazo ziyabe zikhona lapha. So yinto esiyithakazelelayo, sengathi amanye ama-businesses lawo engenza okufana nayo.
Ephawula indawo okuzwakakhiwa amavinkili la, umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ucele uModi ukuba asekele abalimi abaduze ledolobho lakobulawayo ngokuthenga izilimo zabo ukuze uhlelo lukahulumende olusekela abalima ngokuthelezela luphumelele. Engakayi kulumkhosi, uMnangagwa uyekhonza enkonzweni yeTrinity Roman Catholic Church lapho aphe isipho senkulungwane zamadola yokuphathisa ekwakhiweni kwesakhiwo senkonzo esilumathe umlilo satsha kunyanga ezimbili ezedlule.
Ibandla kumele lifundise abantu ngothando, ukuhlonipha lokubambana.
Kusenjalo, uModi lemuli yakhe bona baphe inkulungwane ezinhlanu zamadola ukuze indlu yebandla eyachayo ilungiswe. Uqhubeke ethi uphile enkonzweni yeRoma eCowdrey Park ngoba kungabantu azaphila esebenzelane labo. UModi lemuli yakhe labo bakhonze eRoma andubana ayevula okusemthethweni igcekele bhizimusi lakhe.
The donation is just the beginning because we're going to be working with Roma.
Njalo lapho siqhatsha asisoke sakhetha abantu ngomhlobo kodwa ngokuthi bayakwazi umsebenzi.
umfundisi we Trinity Roman Catholic Church umnumzana Gilbert Moyo ubonye kakhulu ukwelula izandla okwenziwe ngababili laba ethi size ngesikhathi esihle ngoba bebelendinyeko yokufulela kakutsha ihall eyalumatha umlilo.
Siyabonga kakhulu isipho esisiphiweyo from the stage akade sikuso ekulungiseni ihall yethu.
Unkosikazi Thabani Phiri obongele ibandla lonke uthe bayathokoza ngesipho ngoba imali le izabanceda kakhulu ukulungisa umonakalo osephahleni.
Iholi yethu yatsha sizasinceda ngokuthi silungise lapho kulo monakalo khona ngoba bezele sinida imali edlula 5,000. Sebusitsho ukuthi thina sesizadinga okuncane kwakhona singezelele i-5,000 ikwani ibhajethi yethu ebesiphi ukulungisa lapho konakele khona.
Umodi uphe izipho zokudla kumuli ze-Country Park eziswelayo ezibiza inkulungwane ezilitshumi zamadola. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje ukwakhiwa kwendawo yamavinkili le sokudale imibuzo eminingi kakhulu kuzakhamizi zakobulawayo. Ezinye zithi kuhle kakhulu okwenzakalayo kodwa ezinye ngezele mbuzo ngoba omunye wesiphathamandla zenkampani eyakha lindawo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko owebandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Khona nawe ukhuluma ukuthi kumele kwakhiwe imoli e-Country Park. Thina njengabantu bakobulawayo kuwumbono esikubona umuhle kakhulu ukuthi-ke yintuthuko ebuya kedolobheni lakobulawayo kakhulu e-Country Park. Kodwa-ke abantu abakhuluma ngokuthi bafuna ukukwenza khona lokho yibe singabathembiyo ngoba sikhangelele ukuthi kulokukhetho ngo-2018 kungaba yindlela yokukhankasa nje ukuthi bathole amavoti akobulawayo sebekhuluma-ke ngokwakha imoli engasoze yafa yakhiwa.
Imisebenzi ke libona ungani izaphiwa ngemfanelo?
Imisebenzi ingaba khona kodwa-ke ngendlela esibazingayo abantu laba abafuna ukuyakha bajayele ukuyimphotha ilebha balethe abantu abangasuki khona lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi bazokuthola imisebenzi. Yikho lapho esasibe lo hlupho khona labo kugcina-ke kungasasizi ngalutho-ke okwelebha lokho ngoba kungasaqhathwanga izizalwane ze-Country Park. Siyabe sikhangeleleke ukuthi nxa imoli enjalo izakhiwa kuthathwe izizalwane ze-Country Park kuqala kuzokuthithi lapho kuselakale khona-ke isikili esiyile e-Country Park yikho sokungayiwa kwezinye izindawo khonapho kobulawayo uphumiwe kobulawayo kuyikuthi sokuswelakele complete kabuswelakele umuntu-ke elesili esithile senaleso esifunakalayo. Kodwa-ke sine-challenge sinehlupho lokuthi-ke basuka-ke balethe-ke abantu abavela phandle kwedolobho lakobulawayo.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa nguye ophawule ngokusemthethweni lapho okuza kwakhiwa khona imoli le. Kuzahamba njani?
Laphana ngibona ingazathi ukungifaka ipolitics nje zabe zenzani u-P F. Angithi kulo mphoko ovele engiwakhona lapha emadebhelelendi-ke njalo engu-business partner wakhe-ke lo ofuna ukwakha imolo bekulula-ke kunguyovulayo kubuya kwamnangagwa ngitengisela-ke ipolitics-ke zezani u-P F. Kukhona abazama ukukwenza kwepolitics yabo kwama-factions yabo ngikhona ngale-ke bethabisana.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzisa kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa yiziphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini amatisha abafundi besala bashayelwana abamaqembu aphikisayo na ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Balahwe, my son mangingalwi hathi kambe kangilwi ufuthi luthekelo luphetheyo. Where is my son Balahwe?
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo. Ibandla lezano PF yilo elinqobileyo ukukhetho lokudinga umeli wemwenezi East edalele parliamente olwenziwe ngempela viki okuyimpumela ebivele ikhangelelwe ngabanengi. Obemela lelibandla umnumzana Josby Oma uthole amavota zinkulungwane ezingamachumi phose amabili i-18,700. Onqintise emele ibandla le-NCA umnumzana Welcome Masuku yena uthole amavota ngu-482. Kwathi obemela ibandla leZimbabwe Congress Party umnumzana Tena Mango wathola angu-386. Amacele omabili MDC kangenanga kulolu khetho. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai. Unkosazana Thabita Khumalo yena othi bekunganceda ukungena kulolu khetho.
Thina njengebandla leMDC likhokhelwa ngubaba Tswangirai saphiwa umgoqo yiCongress yethu ukuthi singahambi kukhetho nxa kungalungisanga izindlela zokuthi siye kukhetho. Sonke siyazi kuleli lizwe eZimbabwe izani ivele nguye intando kayiphikisa ibambe into zonke. Ivota zori kasiphiwa uma sisiye khetho nantu kathi aywa sivunywe ukuthi siyekhankasa. Mhambe singahamba ekhethweni esilubona ukuthi vele kona sebenqobile kungcono bagijime kodwa ngoba bafuna ukugijima kodwa bafuna ukugijima nabanye.
IZANU PF siyabona ukubana inqobe ngesilinganiso esikhulu kakhulu. Ukukhetho lomnyaka ozayo libona ingani liza kwenelisa na ukuncintisana layo mpela lenelise ukuyinqoba nxa kuthe kwaguqulwa konke elikufunayo.
Nangaguqula konke esikufuna esikufunayo esithi ngama-reforms ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa iindlela zabo zayizulu ezokuntshontsha ukhetho. Yikho kwenza ukuthi banqobe ngoba sikhuluma kungenje akunanto engabehlula ukuthi bahambile ngemuva kwalele ndawo lapho kuphethelwa khona kuma-polling station bayevota bezihlalele emuva babe bejikela amabhokisi phambili ngoba ngakula muntu obekhangela ukuthi balandela yini umthetho besenza umathanda. Kodwa bangatshintshi indlela thena esizifunayo hayi izani kayikho.
Inhlanganiso ezizimeleyo bezikhuluma ngokwethuselwa kwabantu lokusetshenziswa kokudla libandla leZANU PF ukuhuga abantu abavotayo libona kusiba lenguquko yini siyakukhetha oluzayo.
Ukuhuga abantu ngokudla kuvele inhlala yenza. Kodwa udubo khona ukuthi lokho kudla ababanika khona yirayisi engavuthwayo ngumkhuqumbu. Kodwa umlimi uvule izulu kulo mnyaka iningi lezizalana zaseZimbabwe zilime njalo kuzadliwa. So kumnyaka lozayo iZANU kayisuzithole ithuba ukuhuga abantu ngokudla ngoba iningi lezizalana zethu zilimile ziyabe zingafuni ukudla zabe zifuna imisebenzi eyiyo ezakwenza ukuthi baphile impilo ezinhle.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ku-Life Talk lamhlanje siphatha udaba lokuswelakala lokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Omunye wamalwa icatsha awesimoslem edlulisa amalawulo obikwa engene enkambeni enkulu yabebutho likahulumende esikodlweni seSomalia lamhlanje emadabuka kusa egqoke izembatho ebezile bomba lithiywe emzimbeni wakhe wadubula kwafa yena lamasotsha kahulumende amahlanu. Eligipite selethule iziqondiso zomthetho kumamanzonzo komumo elizweni ngemva kokudubuka kwebhomba enkonzweni yesibili okufe khona abantu abangamathumi amanelane 44. Elakuqala ibhomba elidubuke enkonzweni yeSt George's edolobheni leTanta libulale abantu abangamathumi phose amathathu 27. Uzulu ophila ngamaphilisi ngoba elemikhuhlane engelaphekiyo okubalisa abaphila legciwane le-HIV sekhudazwe ukuba engaze ekela ukunatha amaphilisi lemithi ayabe beyiphiwe ngodokotela ngemva kokuqanjelwa amanga ngabezinkonzo besithi ngoba sebethandazelwe sebesilile. Kubika uMavis Gama.
Iziphathamandla kwezempila kahle zithi zikhathazekile ngenani labaqhubeka belahlekelwa impilo ngoba beyekeliswa ukunatha amaphilisi abo ngemva kokuthandazelwa ngabazithi ngamaprofita. Umgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempila kahle edalela ePhalamende uDr. Ruth Labode uthi uqakathekile ukuhlala phansi labazithi ngamaprofita laba akhuthazwe ukunikeza imfundiso eqondileyo kubazalwane babaxwayise ngokumele kwenziwe ngemva kokubathandazela.
Mina ngingumKristu. NgingumKristu iBhayibheli ngiyalibamba lelizwi likaNkulunkulu. Ngiyakwazi futhi ukuthi iBhayibheli lithi yena uNkulunkulu wayesalapha abantu anti. Kodwa into ekhona ukuthi sifanele sinanzelele into eyi-1 njengezisebenzi zempilo ekahle. Ukuthi yena abantu balalela uprofethi ukudlula thina anti. So ma ule program, ule problem. Wena dinga asidinga nabafundisi laba abakhulu omagaya omakandiwa obani sithi nantu dubo la abantu balalela wena kodwa abantu abakwazi ukuthi yena uze welatshwe wena ukuthi welatshwe selatshwa ngomoya yithemba akutsho ukuthi mina lo Jimeza singahamba kuprofeti so ngithusi zaphola. Hayi
uDr. Labode uthi amaprofita balomlando okwenza amalunga amabandla abo okholo azwisise uqatheka kokubuyela kubodokotela ukuyatholiswa isimo esiyiso.
So mina into engiyitshoyo lapha into engayibona kwenye indawo kwenye church kwakusenziwa i-pre-counseling yabantu ababela amabhana ayibhalwe HIV bathi sekuthiwe you are healed babuyela futhi batshelwa kuthiwa ungayekeli ukunatha imithi ngoba asithe sikudiagnose le yantu buyela kudokotela wakho ayikhangela ukuthi for sure unjani usupholile. Yikho mina yikho engifuna kukhulunywa asibizeni omakandiwa omagaya amachurch wonke abafundisi sikhulume ngodaba lolu udaba lolu futhi sikhulume lapho whether you like it or not abantu listen to their pastor.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli izindaba eloba izimele uthi kungumsebenzi wabenhlanganiso ye-National AIDS Council ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwengozi ekhona lapho umuntu ethe wama ukunatha amaphilisi akhe.
Abenaki kumele bafake isaziso kuma radio station ukuthi abantu abagulayo abanatha amaphilisi akumelanga balalele kubantu abazithi bona ngamaprofeti ababatshela ukuthi bachiye amaphilisi. Khonoko kuyabayenza ukuthi va-default i-treatment ye-HIV njalo bengathi sebezayithola futhi kuzabe sekunzima ukuthi i-treatment yona leyo isebenze kubo.
Ekhuthaza uhulumende umoyo ukuba ngabe ubeka umthetho olukhuni wokujezisa abaye nguZulu ophila ngamaphilisi ukuba ayekele ukuwanatha.
Umuntu oyenza njalo otshela umuntu ukuthi achiye amaphilisi yena engumprofeti vele akumelenga ukusebenze njalo. Udokotela kuphela nguye umuntu ongatshela umuntu ukuthi kahambe amaphilisi nothi ungumprofeti.
UBishop Patrick Mafumo weRoyal Impact Church uthi kumqoka ukuba uZulu awufunde umbhalo kakuhle awuzwisise ukuthi uthini lapho kukhulunywa ngezokwelatshwa ngomoya ongcwele.
Mwarano poresa shose, but Bible not dzidzisa even ishe Jesu.
UNkulunkulu uyelapha ngempela. Kodwa umbhalo uyasifundisa laye uJesu ngokwakhe lapho ayisirisa khona abangaboniyo labanye wayekhuthaza abantu ukuba bayeziveza kumpristi ngaleso sikhathi. Umpristi ufana lodokotela wakulezi nsuku wayethi yanaphiwa incwadi efakaza ukuba ngempela uthandazelwe waphola.
Ngemva kokuthandazelwa uthi kumele abazalwane bayehlolwa njalo ukuba ngempela usuphelile umkhuhlane emizimbeni yabo hatshi ukuphelela emithandazweni kuphela.
Mwarari very scientific mukufunga kwakhe, Bible really scientific. Saka zvinofana kutesta.
IBhayibheli ngokwalo lokungcwethi besayensi, kungakho umuntu kumele ayehlolwa anduba kuthiwe usesilisiwe. Makabonge uNkulunkulu nxa ngempela lowo muntu esilisiwe, kodwa makame ukusabalalisa lokhu ngaphandle kokuba ahlolwe. Makaye kudokotela lowo muntu ayezibika ukuba uthandazelwe abe sephiwa incwadi ekufakazayo lokhu ngemva kokuba ehloliwe ukuthi uyisima kanjani. Akekho ozacabangela okuningi singenze njalo ngoba ukukholwa kungayisikho ukucabangela kodwa yikuba lolwazi.
Inani labahlangana loduko lokulahlekelwa impilo ngoba kuthiwe bayekele ukunatha amaphilisi ngabe lapha ngendlela yomoya okubalisa amaprofita libikwa liqansa osekudida iziphathamandla ukuba kuyini okungenziwa ukukwenqabela lokho. Lalabo abasindayo kakhulukazi abaphila legciwane bagcina sebephila nzima ngoba amaphilisi okumele bawanathe ebiza intengo ephezulu atholiswa nguhulumende mahhala engasawasebenzeli ngoba beke bama ukuwanatha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa siqoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa iziphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini, amatisha abafundi besala bashayelwana abamaqembu aphikisayo na? Ngiphenduleni bakwethu, angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Balahwe my son mangingalwi hathi kambe kangilwi ufuthi luthekelo luphetheyo. Where is my son Balahwe?
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo. Nyakenye abantu abanengi basebenzise inkundla ezokuzilibazisa ebulenjini i-social media ukuveza imbono yabo ngezombusazwe. Isibonelo esikhulu esaveza amandla lezinkundla ngumkhankaso kamfundisi Van Mawarire awenze phansi kwesihloko esithi hashtag this flag. UMike Wobe uyalandisa.
Lokhe siqonga isilinganiso semikankaso esiqalisela enkundleni zebulenjini esinjenge WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Abantu belobaloba ukufaka imifanekiso yamavidiyo beveza imibono yabo ngesimo esiselizweni eZimbabwe. Umnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo ebandlini le-MDCT, uchasisa ngamathuba akhona njalo angelandleko okusetshenziswa kwenkundla lezi ukuletha inguquko kwezombusazwe kweleZimbabwe.
Social media, ukukhuluma nge-internet lokho kwabo WhatsApp nabo Facebook kukahle ngoba yikho lapho kutholakala khona abantu abatsha. Ngoba nakuthi sifuna ukuhlela izinto sihlelela abantu abatsha zingena ubalandi lapho batholakala khona, yikho batholakala khona khonapho ebulenjini khonapho kubo-internet.
Uncube uphinde wathi i-social media iyasiza kwezombusazwe ngoba abakumsebenzi wezombusazwe bathola ithuba lokuxoxa labontanga, kodwa inkinga enkulu yikuba imibono yabo ichiyene labantu abasemaphandleni.
Into eqakathekileyo njenge ngathi njengobukhokheli kumele sazi izindawo zethu. Uyabona emakhaya awungeza kuyisebenzise ngoba vele asikabi nazo izakhiwo ezikusapota khonokho ukuthi kwenzakale ngemakhaya. Emakhaya lakho kumele sitile ezinye izindlela zokuyafinyelela.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Michael Dera oyingcwethi kwezemitshina yangalezi nsuku yamakhompyutha lasenkundleni zebulenjini lezi laye uchasisa ngendima edlalwa yi-social media kwezombusazwe.
Ngathi social media these days isinika abantu ivoice yokuthi bekhulumele abantu angeke bekwanise ukukhuluma nabo. Ungakhangela kathesi sewutshenela kudala ukuthi nga abantu befuna ukuba le discussion on something particular sebekwanise ukuba bekhuluma ngakho online. And so umuntu oseHarare, lo muntu oseBulawayo, lo muntu oseGweru bonke bengahlangana bebekhulume on platforms afana njenge-Twitter laboFacebook ngoba selikwanise ukuba le conversation yonale likhona ngale likhona. Lokhu kwakungakwanisi ukwenzekale let's 10 years ago ngoba kwakumele libe ndawonye ukuthi likhulume ngalezi zinto.
Bonke bayavuma ukuthi i-social media yindlela yokukhulumisana kalula enikeza wonke umuntu ithuba lokuveza imibono yabo mayelana ngezombusazwe. Kodwa abalathemba lokuthi yiyo yodwa indlela engasetshenziswa ukuletha inguquko eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hove.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leHighlanders uEro Agbay ukhale ngobuthondo babagadli bakhe ngemva kokunqotshwa kweBoso iShabani Mine emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njani.
Ekhuluma lentatheli zemidlalo yokupheleni komdlalo wangesonto, Agbay uthi abafana bakhe baligiqa kuhle ibhola kodwa ukudanisayo ukuba kabalitshayeli emambuleni.
Inkinga yethu yikuthi asihlohle, singahlohla kuphela yonke into eyabe selungile. Sigcine sesithola i-red card ngento ezingelangqondo, njalo lokho kwenze sacina sesisenza utshintsho esingazimiselanga ukulwenza. Besilamathuba okuhlohla, silamathuba okunqoba, kodwa asisawasebenzisanga ngendlela.
Iqembu leHighlanders linqotshwe nge-1 kanyalo iqembu leShabani Mine okuyimpumela elitshiye lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu. Phezu kwengalane kutholakala amaqembu ezimbamgodi, iqembu leNkezi Platinum Stars kanye leqembu le-FC Platinum. Wona le miklomelo yisithupha iqembu ngalinye njengoba kuyiwo omabili asenelise unqoba kumidlalo emibili esidlalwe lonyaka kusigaba se-PSL. Iqembu leNkezi Platinum linqobele wange nge-3 kanyalo. Kuthiyele FC Platinum litshayele Bantu Rovers nge-3-2. Iqembu eliphethe isicoco se-PSL ele-Caps United lihlezi kwindawo yesithathu lile miklomelo emine ngemva kokunqoba eleHarare City nge-2-1. Kwindawo yesine kule qembu leShabani Mine lalo lile miklomelo emine, kuthi endaweni yesihlanu kule qembu leYada lona elinqobe leZPC Kariba nge-1 kanya. Iqembu leChickenin lona elinqotshwe nge-2-1 liqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo emithathu. Kuthi ngemva kwalo kule qembu leHighlanders kuze ele Black Rhinos lona elitshayele Chapungu nge-1 kanya. Ikanti amanye amaqembu lawa le miklomelo emithathu ngabalisa eleZPC Kariba kanye leleBulawayo City. Endaweni yechumi lanye kule qembu leTriangle lona elibe ngutshikilo bhanqa 2-2, leqembu leDynamos kuthi elecholocho lona libe ngutshikilo bhanqa 1-1, lele Hawmine njalo lisendaweni yechumi lambili. Womabili lawa maqembu ale miklomelo emibili. Endaweni yechumi lantathu kuhlezi iqembu leDynamos lona elilomklomelo wodwa, okulinani eliphethwe ngamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo abalisa eleHarare City, eleHawmine, eleChapungu, eleWange. Ikanti iqembu elijeke amanye eleBantu Rovers alikabilo mklomelo ngemva kokudliwa emidlalweni emibili eseliyidlale lonyaka kusigaba se-PSL. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi kwanele okwalamhlanje sihlobo singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngedolobho lakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi ukhuthaza osomabhizimusi beCowdrey Park ukuthi baqatshe izakhamizi zalelo lokitshi. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edale lephalamende. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo azibe wobhemakam wangu uburoko bathu bamudimo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.